sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 4 kuhlola nje 2024 ku Kifdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga, konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu bani.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
I-result ephumileyo imbi kakhulu. Ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa le nduna uMathema ngombhuqazi weGugurahundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edala lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubiwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanya ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Juma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini, sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everini elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa. Imibono yonke iyadingakala, amakhiwa bathi kona all hands on deck, ukwenzela ukubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida, manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonoko ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye, phela ndaba tshabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelo Bhungana Extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Ujuma uthi uzasebenzela uZulu noma kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kube phethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostarosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa wafika uqoqothe babesithi bhoda. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango uyangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-CCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba I protest vote yana engancedi ukuthi la kasaluma hathi kanti like umuntu lo limvotele ahlale 5 years gabona nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling you kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka 2015 yana ngathiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost a full term I will make that difference again as akhulunywa ngabantu ibonwe ngabantu
umnumzana Galipani Pugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi abaqhubanga umkakaso wabo ngemfanelo
i-result ephumileyo imbi kakhulu ayijabulisi angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all kodwa singakhohlwa phela i-background especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona ikuthi emavikini amabili njazude if not even ifike i-1 umongameli uthile nje wathatha umntambo walahlela phansi wahamba I was very weak before my elections. Now, and that's why I'm in trouble. So I was full of happy life. So the environment in this room was not conducive. We election your opposition. So then Akuluma, Abafunukuluma, Ablemela, Abafunukuluma, but to Kiniswani, Uti, Wonke Avantu, Abatebele's Kunz as a leadership, Bafele Avantu, Uti, Besulegelo, Uta, I managesi, me good to the rock, Mazula Loku, Gavesenga, and Zadok. Into enzekele masakhula sisadlala ibhora wawuthi wena amayibhora linge lakho bengakudlalisa kabi noba bakhuphe umngane wakho noba bevele bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha sithatha ibhora lani uhle uhambe ngini ukuthi igame iphele ikwesekubonilelo lokho ukuthi malingisubstituta noma malimbuza imbuzo emningi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanta ibhora yami sengihamba la noma sengibiphontshisa yikho esikubonileyo la
uPugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla lezanu PF esikhundleni
even nokukhulumisana mbono ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthwane so kumele ukuthi ngoba ngibonela ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamla esechile so kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili
ukhetho lwama-by elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguJabangu othi babengene ngudlu ezikhundleni zabo Ngokuthotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHeggeingob obhubhe namuhla Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obe kwele Melika kusukana ezedluleyo eselajwa umkhuhlane wesifo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngele Melika leBritani yaqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabokubulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha sika sizwe ezamasiko kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma le nduna uMathema ye lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa kabantu bayakhona nalapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kanti amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njani
ngibona ngani uyaqala njalo kungumsola lokho esimpini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngabula para elabela thoniswa kungalamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo so into ekhona loba sisihamba sisiyabuzwa abantu kuyadingakala ngakubuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to here i-voice ka-perpetrator kuzwakale njalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali ngancane nxa sisithi sifuna ukwenza i-proper healing kufanele ke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe angiboni ukuthi izinto na kufanele zihambe zibharametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lololu abahlangana nohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalowo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzakuzwa nini ngoba naye kufanele sinze ukuthi yena owakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali ukwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singafuna ukuginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esiningi uyagula sidlala empukane so kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagigisa ukuthi kubuzwe lowo onguye owahlukuluzwayo ngibone ngani kungasonto eqondileyo okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo ngibone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazacasha emadolobheni abanasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okwo-South Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswayo kugrawundi bayacatsha lapho abacatshe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into le ilungiswa weqiniso kungalawo macatshela ngaphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolukani aluso hlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrenzi injana siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba le isikayibizwa zalihlangane lezi izinduna zangkhona kazingeli lomhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu akuzathiwa babekhona kulolu ngoba into eyi-one okufanele ilungiswe yonke siyabhamba konke le-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi ibanjwe ka-one kungabe lokhu kuthiyelwelwa kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work
liza kubamba njani ntona
hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe ngibone ngani lapha siyabe silahlela isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu
khona vele uzathi ulecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iinkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into leza hamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done with the offer yiwe ngangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okuriventiwili lokhu ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazifanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yekugrawundi le sonke siyakwazi ithale kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babe ngake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babe ngake leyo ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevele engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu balengele bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yena leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababe kulo umfukulo engangikhangelele ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya kona abantu kwakufanele ukuthi ube lezinto naphakathi kwenze ukuthi izinto nazinika abantu i-confidence naleyi subject
induna uMathema ekezi siyakhuluma ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu
sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyathemba ukuba libe leviyenze.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje uSihlwa kuJohane chapter 4, verse 13 no 14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayiwoma. Amanzi engiza kumnika wona aza kuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelisho lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu, iBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola omkakhe ababe bengaphathi kuhle, kungabe kule ndaba eziningi ingxeva zisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda lami amahlanu. Kodwa sihlangana laye emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe, wayesebhodi imtshado emhlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemsebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lomama. Okokuthi ibizi lenkosi phambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uyiqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo umnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha asoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo umnyaka kuyuJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina kakhulu ukugijima ngala uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatha igama lami ngoTabo kaNcube. Namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongo councilor ka Ward 5 eWange local board.
Umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yo abantu nabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi esifide. Awutshiyo ukuthi ama seasoned politicians awe MTC, it was MTC then. We were together, Serenza. I once worked at the office MTC doing the technical work on Apple. So we integrated to politics through exposure and then.
Yes, I want to tell you that I was on Busazwe in Zimbabwe. Awso umsebenzi olula ikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi.
Ngilana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position as you and I through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasijoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism.
Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha besikho khona and has been a best student kuma quiz kade yenziwa nje alokwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade ngangingu-prefect esikolo. And then I went to college. I was under Untanga esiselele thuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa ilizwe lethu lifike lapho esifuna lifike khona.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela ka Ward 5 eWange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Siyabonga kakhulu Tabo kaNcube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi kulandela ukunqoba kwakhe obephethe isikhundla lesi umnumzana John Fati Sibanda kukhetho leqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembonetsheni wabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kusigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe lixoxela imidlalo ele Ivory Coast lixegwe le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikelana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela limidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqitshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo esingesokucina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A in-Nigeria Ivory Coast is a final. Then there's a new treaty is a dollar in third and fourth place. Ngoba mangitinya khangela laphana iSouth Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela iyadlala ngokuqinisela nani nani kodwa iNigeria izakunuka kuSouth Africa then iIvory Coast izakunuka kuDRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu leIvory Coast kanye lele Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili but iNigeria izafika kufinali isidle iSouth Africa njalo iCote d'Ivoire iza kudla DRC zingene zonke kufinal. INigeria isiphikile sidala kuthi njalo iCote d'Ivoire isisebenzisi home advantage. Ngifakele la senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu la Islanders ele Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Yawabona, yawona ama semifinal. Ziyadlala sweet but kuzima ukuthi now we predict ukuthi yize phezulu zizifinal ngathi kuzima ngoba mbona aneziseleyo namadoda adlonsile amasoyisi. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
Thina sikhangela kakhulu thina sister umakhelwane bethu bengithi kakhulu vele umakhelwane bethu that is it's been something esibangayo umakhelwane bethu South Africa bengene ngoba that is thing sikhangelele khonapho ukuthi njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So siyabasiselinhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayinda ingene khonaphana.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa, iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu. INigeria ngathi bayabe kudlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngathi wabe ngawina.
Ohlala elokitini leMzilikazi indaba ezinhle enkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngibona ngani isibili ingayithatha. Ngani ngala iSouth Africa kuba ngendlela abaganize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvivor elokuzenisa emdlalweni lo ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini kalo okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinal ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria elizadibana khona lele South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhlazi lichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele beselazo. Ibandla leZANU PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-bye elections oluqhutshwe izolo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusithumezela incwadi ye-email kukeli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.